Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela ngithakazo omuhle kweza kusihlwa ngolesihlanu mhlaka 1 kuMbimbitho 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakeleyo kakujwayelekanga eZimbabwe. Kujwayeleke ukuthi sikuzwe kukhulunywa ngakho kwamanye amazwe ukuthi uzwe kuthiwa kulamabhomu atholakalayo lapha lalaphana kumbe kusethuselwa ngokuthi kungaba lamabhomu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa eVictoria Falls ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe ezilindweni zendizamtshina ezigoqela eseVictoria Falls International Airport.
Kuliqiniso njalo kuqakathekile ukuthi sidile le issue foreign currency exchange rate on the market le economy Zimbabwe. I-focus yabo ngiyayibona yabo 10%. Kodwa le kukhathazeka ukuthi uvele ngapho 10%.
Ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi umnotho weZimbabwe unakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokulithumi ekhulwini i-10% ngomnyaka alubana uhulumende engalandela izixwayiso aguqule indlela asebenza ngayo. Umnumzana Donald Trump usethole amavoti edlula ikhulu 122 delegates ukuthi ancintisana laye unkosikazi Nikki Haley. Yena usela ngamachumi amabili lane 24 delegates. Kuma primaries okudinga uzamela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli weMelika lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa edolobheni leVictoria Falls lapho abekhangelelwe ukukhuluma khona emini ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe emagcekeni endizamtshina agoqela ele Joshua Mqabuko Nkomo kobulawayo lele Victoria Falls Airport lapho abeza kwehlela khona. Indizamtshina yakhe ibikwa ithole limbikwa isemoyeni yasiphenduka ibuyela eHarare. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba wazise ukuba abogatsha olulondoloza amagceke endizamtshina elizweni oleZimbabwe Airport Authorities baziswe ngabendizamtshina ye-Fast Jet ukuthi bathole incwadi ye-email evela emuntwini othebe kulabantu abahlose ukuhlasela kumbe ukubhomba emagcekeni endizamtshina namuhla. Usharamba uthe ababona ngokulondolozwa komthetho baphezu kokuphenya lolu daba. Uphinde wakhuthaza uZulu ukuthi engethuki. UMnangagwa ubesiya emhlanganweni we-International Energy Deployment Conference eFolosi. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga obikwa ehambe kuqala nguye ocine ekhuluma kulumhlangano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Okwenzakeleyo kakujwayelekanga eZimbabwe. Kujwayeleke ukuthi sikuzwe kukhulunywa ngakho kwamanye amazwe ukuthi uzwe kuthiwa kulamabhomu atholakalayo lapha lalaphana kumbe kusethuselwa ngokuthi kungaba lamabhomu. Kuyinto engajwayelekanga, ngakho ke kuyadingeka ukuthi labo abakhangele ngezokuthula bayihlolisise indaba yakhona ukuze kufike ekugcineni kwakho ngokuba phela nxa kulamabhomu endaweni okwehlela khona indizamchina kusho khona ukuthi kuyabe kulula ukungena kuyingozi kakhulu ebantwini abanengi njengoba isetshenziswa ngabantu beZimbabwe isetshenziswa njalo ngabantu bangaphandle ngakho ke kumele zona lezi yandawo zivikeleke ngendlela eqinisekileyo ukuze abantu babe lokuqiniseka ngokuphepha kwabo
Kahle kahle kungaba kusenzakalani lapha encube kungaba lengozi ekhona mpela yini njengokutsho komuntu lo othumele umbiko kumbe ngumuntu obeganga nje ongela khono lenhloso yokwenza udlakela athi belulakho ukwenzakala udlakela lwamabhomba lolo
akukacaci kahle ukuthi kungabe kuliqiniso yini ukuthi akhona amabhomo kumbe yinto nje ethunyelwe ngumuntu eganga nje kodwa ke vele khona lokho abakwenzileyo yikho okwenziwa kuwo wonke amazwe ukuthi kungaba lo mbiko othi kungaba khona okubi laphana kuyamiswa yonke into amapholisa akhangele sikubona noma ngapi kuse-Europe noma e-Asia noma ku-American continent uma kukhona nje umuntu othe kuleyandawo kulamabhomu kuleyandawo kulokuthi kuyamiswa yonke into ekade fanele yenziwe ngokuba kuqakathekile ukuvikela abantu nxa kade kufanele kube lomhlangano uyamiswa lawo nxa kube kufanele kube lebhola liyamiswa nxa kube kufanele kube lalokhuyana lalokhuyana kuyamiswa kuze kuqale kube lesiqiniseko sokuthi abantu baphephile kayikho leyonto ukuthi liqiniso kumba siloqiniso yinto efanele ihlonwe ngalabo abakhangele ngakhona lokho baphumele ukuthi kume kanjani
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo
The Voice of America VOA
Embikweni eliwethule namuhla ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lanzise ukuthi umnotho weZimbabwe Ulakho ukudlondlobala ukhule ngesilinganiso sokulithumi ekhulwini i-10% ngomnyaka eminyakeni elithumi elandelayo nxa uhulumende engalandela izixwayiso njalo aguqule indlela aqhuba ngayo umsebenzi. Kodwa leli bhanga lithi uhulumende engaguqulanga ukusebenza Kodwa leli bhanga lithi uhulumende nxa engasaguqulanga izenzo zakhe umnotho welizwe uzaqhubeka ubhidlika ngesilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3% ngomnyaka. I-World Bank ithi uhulumende kumele aguqule indlela aqhuba ngayo imisebenzi egoqela eyokwemba amatshe aligugu i-mining. Alungise imigwaqo ukuze ahuge izethekeli njalo aqinise inhlelo zokulima ukuze ilizwe limelane lokuguquka komkhathi osokudale indlala emangalisayo. Sikhuluma nje inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi inani labantu abalambayo abadinga ukuphathiswa ngokudla eZimbabwe ngokuphuthuma likhwele lisuka ku 2.7 million laya ku 3.5 million iWorld Bank ithi njalo eZimbabwe yilo elilentengo yokudla edula kakhulu ukwedlula amazwe wonke aseAfrika lisedlula kuphela iArgentina emhlabeni jikelele Sibuze incwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi uthini ngombiko weWorld Bank
Kuliqiniso njalo kuqakathekile ukuthi sidile le issue foreign currency exchange rate on the market le economy Zimbabwe. I-focus yabo ngiyayibona yabo 10%. Kodwa le kukhathazeka ukuthi uvele ngapha 10% bamthole njani ngoba asingeke sithi into ezingu-5 abaziqambileyo zingakontributa 2% 2% equally to a growth of 10% every year. Although siyavumelana nabo ukuthi if we correct that, we will have definitely an economic growth in Zimbabwe, very positive. Ngoba economies have kasawu sebenza ku strive. Ungakhayela kwezokulima, we have challenges like now. Zimbabwe is an agro-driven economy Now it will have serious pressures given the effect of the drought. Farmers will not be able to pay back their loans. They will not be able to pay to go back into the food next year. They will need to be helped. And some of these mitigation effects, as ever, as John Kulmend, is a cause of challenges as well in terms of managing debt, national debt, and also managing our monetary policy and the fiscal policy in terms of discipline of government expenditure. So there's a challenge. To implement some of these things that have been put forward by World Bank in the space of 1 year or two, especially given what we call financial support beyond your budget and taxes.
Ezinye izixwayiso zeWorld Bank yizixwayiso lelibhanga elitshona likhuluma ngazo. Kodwa lanamhla lokhu uhulumende kakazilandeli, kuyinokuhluphayo.
In terms of implementation, uhulumende wethu uslow. Owesibili, kulobu gwele, kulabantu abakholisayo njalo abayenzayo imali loba impilo ngalesi isikhathi lalo mumo. Ungakunazelela ukuthi eZimbabwe kulabantu abasebenza imali. Nxa sithi abantu abasebenza imali, abasebenzi to produce anything, abasebenzi to provide any services, but basebenza imali, playing around exchange rate. Arbitrage, nxa sithi arbitrage sikhala ukuthi uhulumende uthi rate ile, kodwa nxa usiyathenga phandle irate liya, okuyigap kokanayikho kuthiwa yi-arbitrage. Kulabantu abaphila ngakho, abalesifiso njalo abakhangele ukuthi kube into eyenzakala msuku ngensuku.
Umnumzana Reji Shoko ucubungula ezenotho. Sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo umcebisi webhanga elikhulu leZimbabwe ele Reserve Bank umnumzana Persistent Gwanyanya utshele iStudio 7 ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi uhulumende enelise ukulandela izixwayiso zebhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank. Elinye lamacele awebandla leMthwakazi Republic Party lithi selilobele amapolisa liwazisa ngokuthi lifuna ukutshengisela ngokuthula ngeviki ezayo phezu kodaba lokuthi inkokheli yomdabu kube yiyo ekhokhela uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe weGugurahundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhetha izinduna ukuthi zikhokhele lolu hlelo. Kodwa leli bandla lithi izinduna lazo zathinteka ngalumbhuqazwe. Leli bandla lithi linxusa abantu ukuthi babambane lalo batshengisele ngobunengi. Amapolisa ebengakaphenduli isicelo saleli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo munye wabagcinisihlalo baleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo.
Udaba olukhona baba Chris Gande ngolokuthi mhla ka 11 March kuyimande ungumvulo ibandla leMthwakazi Republic Party eliholwa ngamakho chairpersons ubaba uThembisani Mpofu umfulo ngathi lami siyabe sitshengisela koBulawayo from esithi hall sisiyafika emhlahlandlela ngodaba lweGugurahundi asisoze sitshengisele koBulawayo kuphela sizotshengisela langaphandle weZimbabwe abase South Africa balendlela ababeziphethe abase Botswana ngapingapi. So udaba lweGugurahundi thina sithi is a genocide. It was a genocide and asinyenge savuma sivumele uhulumende kamnanga ukuthi udaba lweGugurahundi uphathwe izinduna. Izinduna zilomsebenzi wazo according to the constitution of Zimbabwe and even ngama international law. Thina lapha constitution yeZimbabwe sikwazi ukuthi izinduna yizo eziresponsible for to preserve our cultural values and order. Atesa kula Zulu, izinduna zilomlando ukuthi zihambe ziyovuselela amasiko izulu linye elizweni. Izinduna ziphatha udaba lwabantu ababethethelane omama bathathelane abafazi bebhadalisa inkomo ukwenzela ukuthi kube le order in the community. So uMnangagwa uzama ukuthi izinduna zikhangele udaba lweGugurahundi. A case of greater magnitude of this nature is only one way, the International Court of Justice. according to the international laws.
Manje seliphiwe na imvumo ngamapolisa njalo nxa kuyikuthi aliphiwanga leyo mvumo lizaqhubekela phambili nalo kutshengisela lokho.
Sibanikile inotification amapolisa ukuthi besikhiye. Amapolisa bangasinika imvumo, we are going to pursue using the legal route whereby ama lawyers azasincedisa ukuthi sithole imvumo yona le. Kodwa ngithi mina bangayala njengoba imithetho layo futhi ngezani. Thina umhlaka 11 siyaphambili ngokuthengisela umhlaba ube kwazi ukuthi nangumbulali ufuna ukuzithonisisa, nangumbulali ufuna ukuzinika i-resolution to this conflict. So as into as a Republic Party, thina we remain resolute and adamant that konke okuzalwa nguhulumende weZimbabwe is all about evading the international law, which we are against of. So sicela ukuthi abalaleli bonke bekuzwisise ukuthi after ama consultations lawa azenzwa ngama chief bonke abantu bazaphelela ema jail. So the best thing is ukuvimba ukuthi kungabi lo muntu ozahlaliswa induna ekhuluma ngendaba lwegugura hundi. Indaba yegugura hundi umnangagwe uyakwazi lapho efuza ukuthi ithethwe khona. USidney Sekramayo uyakwazi lapho efuza ukuthi ithethwe khona. Wonke umuntu wayeza umbhuqazo uyakwazi. So asifuna abantu abafuna ukubhada abantu bakithi. Thina sithi never shall this issue be heeded by traditional leaders. Abahambe beyokhulukela beyokhulekela izulu lini. Lolu daba ngele it was politically motivated. So ama chief bengangena endabeni yona le. So nithi balaleli umbhuqazwe igugura hundi was a genocide and akula muntu ofuza ukuthi ezithonisise ebulela umuntu.
Umnumzana Mudenda Chilumbo ngomunye wabagcinisihlalo bebandla leMthwakazi Republic Party. Kwezemelika owayengumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump usethole amavoti edlula ikhulu 122 delegates. Kuthi ancintisana laye unkosikazi Nikki Haley yena uselamavoti angamachumi amabili lane 24 delegates kuma primaries okudinga ozamela ibandla lama Republicans. Kukhetho lokudinga umongameli waleli lizwe omutsha lonyaka. Kufunakala ukuthi ozamela ibandla leli athole ama-delegates edlula inkulungwane 1,215. Phakathi kwama-delegates azinkulungwane ezimbili phose lengxenye 2,429. Ngeviki ezayo ngolwesibili kuza qhutsha ukhetho kuzigaba ezilitshumi lasithupha ngelanga elibizwa ngokuthi yi-Super Tuesday. Iningi likhangelele ukuthi lapha yikho okuzasuka khona uHaley ngoba kuzakhanya sobala ukuthi kasoze anqobe uTrump. UTrump enganqoba uyabe seza ngqikilana loza khokhela kubandla lama-Democrats umnumzana Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi mina baba Gande, ngokubona kwami unkosikazi Nikki Haley ungumuntu obambeleleyo nje ukuthi angqikilane lo Trump. Angiboni ukuthi angenza kuhle, kodwa ukhanya engathi ungumuntu olelizwi afise ukuthi uTrump alizwe lama-supporters angama-Republicans akuzwe ngoba akafuni ukuthi uTrump aphonge ungena njengakhona lokhu. Lalela kuhle ukukhuluma kwakhe, uyakhuluma izinto ezilalelwa ngamanye ama-Republicans angafuni lokhu okulalelwa nguTrump. Njalo ngakhangela nangendlela abamnika ngayo imali, kuyakhanya ukuthi khona bakhona abamsekelayo. So uzaqhubeka elwisana laye lanxa engasoze enze kuhle akuma-primaries la. Ngibona ngathi yena upha ilizwi elithile ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ama-Republicans wona ngokwawo avele kawabambananga entweni le yokusekelana lo Trump.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo. Ubona ngani uza kwenza njani nxa kuyikuthi ngiyonqobile ukuthi ngayenza kuhle yini esemisane lo mongameli Joe Biden.
Mina angimboni enqoba kulolu khetho ngxenye ngabe ngiyaphambana. Kodwa ke ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngama Republican. Usekelwa yiparty yakhe eyodwa naleyo. Kungaseki ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona kuwambuza khona ngaphambili kukaNikki Haley. Bakhona abantu abaphikisana laye uBiden. Ngeke ngezwa kuthiwa bazakwenza umhlangano wabo lo owama-Republicans okuthiwa ngama-conservative wodwa lwana. Abanye bazakwenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo. Kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi. Angimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America. Angibona ngathi uBiden angabe lenhlupho zakhe la ikakhulu khona kokubudala bakhe. Kodwa ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Ngibona ngathi ngasoza nqobe mina umhlaba wonke.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela ezombusazwe weMelika. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Imbiko elandelayo iveza imbono kahulumende weMelika.
Iparlamente yeHungary sivumelane ukuba kwamukelwe isicelo seSweden sokungena kwenhlanganiso yeNATO. Lokhu kulinyathelo lokugcina elokungena kwenhlanganiso kweSweden etshintshe imvama yayo eyokungathathi icele kulandela ukuhlasela kukaVladimir Putin eUkraine ngomnyaka ka-2022. Umakhelwane weSweden iFinland layo yatshiya imvama yayo ngathathi icele yangena kwenhlanganiso eNATO ngomnyaka ka-2023. IMelika yamukela ivoti yeParliamente yeHungary ngombiko wakhe ocebisa uhulumende weHungary kwezomvikela umnumzana Jack Sullivan ukhuthaze uhulumende weHungary ukuthi aphangise ukuthatha lesi sinqumo. Uthe njengeFinland esanda kungena kulinhlanganiso, iSweden ililizwe elikahulumende wentando kaZulu njalo ilebutho eliqinileyo elilombono ofana loweMelika. Ekhuluma engakangeni umhlangano lomphathi intambo ePoland obona ngokusebenzelana lamanye amazwe, umphathi intambo weMelika obona ngobudlelwana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthe usuku iParliamente yeHungary yathatha lesi sinqumo lusuku oluqakathekileyo kakhulu. Uthe ukungena kweSweden kulinhlanganiso kuveza njalo udubo uPutin aludalele ilizwe lakhe eleRussia. Ubudlelwano bamazwe eNATO obuqinileyo njalo obuya bukhula kulandela ukungena kweFinland leSweden ukubambana kwabantu beUkraine bephikisana leRussia lakho konke okwenziwe nguPutin kusukisela ngomnyaka ka-2014 kanye namazwe eEurope ame leUkraine ngalesi sikhathi ihlaselwa yiRussia kanye lomsebenzi esiwenzayo sonke okwenzela ukuthi iUkraine yenelise ukuma iqine kwezebutho, kwezenotho kanye lakwezombusazwe okweminyaka eminingi ezayo kuzaletha impumelelo. Sikubona ukuqhubekela phambili kusenzakala ukuthi umnumzana Putin wenza konke ayesithi bezama uwekela. Njalo okwenziwe namuhla iParliamente yeHungary okuveza lokhu. Ocebisa uhlangothi lwezomvikela umnumzana Sullivan uthe ukuba leSweden ingumngane weNATO kuza kwenza ukuthi iMelika labangane bayo bavikeleke. INATO yiyo inhlanganiso yezomvikela elamandla okwedlula zonke ezabakhona emhlabeni jikelele njalo iqakathekile ekuvikelweni kwezizalwane zeMelika.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Iti woza woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi ukhokile.
Kuhlelo woza Friday liviki sihamba lomculi weAfrofusion ubutho lezwentini yena ocula ekobulawayo. Nangu exoxalo Ezra Chisa Spanda.
Zalugu zazisa, ikamu buto, uyefwa nilangilalo. Uzwe uzelo 1994 eluveve obulawayo wahlala ekhaya eIrisville ubuya njalo kobulawayo ozongena esikolo
ngafunda Rose Camp ngaqeda ngafunda St Columbus ngafunda eBus ngakhula kunjalo ngikhulela eTone Grove ngikhuliswe ngumama umama omdala kodwa nguye umama vele ngimaziyo umama washona ngo 2003
Uze angene kwezomculo obutho layo kukhona abamenza kwaba lo mdlandla wokucula.
Ngumculi wase South Africa. Ocula nje yena le abayibiza ngeAfro Soul. Nguye owanginspireyo kakhulu. Ngacina la mina ngithi ayi ithi ngithathe le indlela yokuthi la mina ngicule imusic ngaqalisa ukubhala izingoma ngarekhoda ngo 2019.
Umculo ozolalelayo ngokabutho lezwe kho uthiwa yini umculo wakho ntini
ngicula iAfro Fusion obhala ingoma lezo yimi engizibhalayo ile dlalade elilodwa abalibiza bona lona uthando lwentombi emnyama
Sengakavali uhlelo akutshele abalaleli ukuthi umculo wakho bengawuthola ngani njalo bangaxhumana lawe ngaphi
umculo wami utholakala kuma digital platforms wonke ku-Facebook page ngobutho lezwe ongalandelwa yilutho then i-Facebook account ngobutho lezwe ntini yiwe active izikhathi eziningi ku-Twitter ngobutho lezwe _ZA ku-Instagram butho lezwe _ZA ku-YouTube ngobutho lezwe yoma handles wami lawo
umthumo yiwo weAfrofusion umculo muye obutholezwe obekunguye esigwajisela uhlelo uza uza Friday ngibanazo nemnandi igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
Awusuka madoda utholezwe ntini ehlabelake kamnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu singake hlukanisi khangele ebezihamba phambili umongameli Emmerson Mnangagwa wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa eVictoria Falls namuhla ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe emagcekeni endizamchina agoqela eVictoria Falls International Airport. I-World Bank ithumu umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% ngomnyaka. Uhulumende engalandela izixwayiso likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.